Kuqala uMangoyi uzaphinda laye ekubisele ngesinye isikhathi leso ongasozi usivale futhi mahlabe zulu kambe kuhle na ukuthi asebebuswa njenge-apartheid South Africa ekaBotha kuhle na ukuthi babuswe njengesikhathi sikaSmith kuhle na ukuthi kubuswe njengesikhathi sikaMgabe lo abamkhuphayo besithi wenza izinto ezingahambelani le-constitution yikho ke sithi thina asifuni ukuphongu banjwa mahlayana abafana bethu lamankazana yethu labadala bethu labomama bethu bephongu uhlukuluzwa nje kungani ba alana le lonyonyofu iZimbabwe iconstitutional democracy into esisiphambanisa ukuthi ama court ethu wonke asebenzela umbuso we one party state ngenxa yokuthi seba banjwa ngomsila njengomahelani iphathi ebusayo iZANU PF. Ama major state amanengi kawasela ntshukuntshu yokuthi balandele umthetho njengomthetho. Sebetshelwa ukuthi baza kwenza ntoni. Yikho ngalokho sithi namhlanje ilanga leZimbabwe linyama noma libalele ngenxa yokuthi lokhu sokuzaba yi-presidency okuzaba lokho kulandelwa ngamanye ama-magistrate sebelandela yona lo umthetho ukuthi namhla umfana lo uphiwe 20 months esejele. Bakwenzela ukuthi i-youth yethu le-women assembly yethu bengenza umsebenzi wenzela ukuthi bangene bengalamuntu obaphikisayo ngo-2023. Hatshi bo, abantu sebezimisele ngumvutho omkhulu ukuthi okungasokufa yikuphi ngoba khathesi badla ingqweqo zomlomo, akulamsebenzi, akunani. Yikho ke mahlabe zulu, sithi limnyama libalele. Sizabona ukuthi kuzaphetha ngani ngoba abantu beZimbabwe bathi sokwanele, enough is enough.
Manje njengebandla lizathatha nyathelo bani?
Okwamanje into yokuqala ikuaphila khona lawa amakhothi avele athengiweyo. Lapha sizama ukwenza okuthiwa i-record statement. Sizalandela umthetho wonke, baphile amaloya ethu. Kwenzela ukuthi izinto zonke lezi zizaba ngufakazi kusasa ukuthi sasilandele ukuthiwa i-due process. Lingalahlimbeleko ngokufelwa.